Hey, ithuba leli liyangithabisa kakhulu. Uyazi, nxa ungumntwana ukhula into okhula yena leyo uyiphupha ukuthi ungathola ithuba elinje elokuthi uphume uhambe kwelinye ilizwe elingasheyo ukwanisa ukufunda, ufunde ngezinto ezinjengazonalezo siyabe sihambe kuyozifundela. So ithuba leli sibili angilithathi kancane, ithuba eliqakathekile kimi and ngiyalijabulela kakhulu ngenhliziyo yami yonke.
Ungasichazisela ngenhlelo zakho wenzani kahle kahle?
Okay, kushoti ke baba ngisebenza labantu besifazana, ngiphinde ngisebenze labantwana abakhulayo esithi thina yi-youth. Sisebenza ukuhamba ezikolweni sifundisa abantwana ngamathuba abangaba lawo nxa bangaziphatha kuhle esikolweni, ngamathuba abangaba lawo nxa bangabona kakhulu ukuthi ba-concentrate esikolweni lasemfundweni yabo, bangashukuma bawathathe amathuba wona lawa bangadlali ngawo, basebenzisa isikhathi sona leso bathathe isikolo basakhula basathambile basabuthakathaka, basebenzisa isikhathi sona leso ukuthi bazakhele ubuntu ukuze kusasa bazavuka lapho babe ngabakhokheli belizwe.
Kuyini okhangelela ukukuthola kuhlelo lweMandela Washington Fellowship lolo?
Kushothi kahle kahle njengomuntu vele osebenza nomango osebenza ku-community afundisa izinto ezinjalo, ngibona ukuthi uhlelo lweMandela Fellowship luzanginceda ukuthi ngikwanise ukufunda ngizwe ukuthi kwamanye amazwe kwenziwa njani, kwenza njani ukuthi ukwanise ukuthi abantu ubadrive ukuthi bavule amathuba abo ama-specific full potential yomuntu ukuthi aze ayithole. Uyenza njani ukuthi umotivate umuntu? Kushothi kahle kahle ngoba luhlelo olufundisa abantu ukuthi babe ngabakhokheli belizwe, nami ngiyakwanisa ukuthi ngifunde ngokukhokhela ukuthi na ukhokhela umuntu umkhokhela njani, umkhokhela uphambili noma umkhokhela ungemuva umhambisa kulapha afuna ukuya khona. Uhlelo lolu ngijengathi lizalinceda kakhulu ngoba ngizafunda khona ngale Melika ehlelweni leMandela Fellowship ukuthi umuntu ongumkhokheli ukhokhela nje.